Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe ngempela azaxotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba ku-Ward 15 eCouto Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi ngoba ibandla lakhe lisithi wayengelamvumo yokwenze njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila ka-Ward 4 umnumzana David Coulthard waloba enkundleni ye-Twitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha amanyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi, njalo le khomishini ye-ZAC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba wenqabile ukukhuluma ngalolu daba wathi ibandla lakhe lizakwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansile idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esinama-police makers abangamakhansela abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthuthe lokho sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi zikhangelele ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelela uhulumente we-ZANU PF siyakwazi ukuthi i-ZANU PF sosiphilela iminyaka eminingi singaze beyekela ama-councillors ukuyagcotshwa. Sokungaba nengozi yokuthi uhulumende i-ruling party umnyeto we-local government abesefaka lo kuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi ethena ulandele umthetho ukuthi bangisho idorobho elizasebenza lingela ama-police makers, kodwa i-urban cartons act yaphuma ngama-commissioners abesezikhethela abantu bakhe. Khonokhwana sibona ngathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abesesifakela abantu abanzima. So-ke sikhangele sinokuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kusasa ukwenzela ukuthi idorobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angikhoze ngibone kusiba le ngxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi kanti esithina sikhangelele ukuthi isadidi njengoba nayo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi wenzeka amahambi. Thina besithi ngakuyavuma ama-councillors agcotshwe, ama-MPs lawa agcotshwe, kunevutayini isadidi kuphela singakhohlwa ngakhumula ngo-2008 kwaba nenhlupho olifana nayo, kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT wazongene isaubanokumidiyendiwe yakuya after 9 months khanise efana nawo khathesi wozeti intuthu kwingabi akuqhubeke kunjalo. Kodwa mna ndokukhola ukuthi isadidi izongenela sicine sibone ngezo zalo lulungiso, kodwa kunjalo akuyokusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC koBulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZAC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakoBulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kule khomishini, ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabe-ZANU PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayisa Pandiri, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mokova, Kwanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mathe, Lotawa Ndaruzive. Igqwetha elibamelayo umnumzana Weshman Ncube oyisiphathamandla se-CCC utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lephalamende koBulawayo lenqoba amanye amabandla aqoqela eleZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingusithandekile Mhlanga.